Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uThanonoka Wande ngimfisela umnyaka omutsha omuhle. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngelanga leNew Year ngomvulo omhlazi ku-1 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamazwe yamanye amabandla ezombusazwe.
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nehulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle.
Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugu rawundi e-pist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe.
Thina silandela i-constitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba i-National Peace and Reconciliation Commission.
Ivandla le-MRP lalo lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela, ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa.
Esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna labantu onozindaba abasoze bebe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ube lombuthano ucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa kungela enye inkokheli yamabandla ezombusazwe. Lumbuthano owenzelwe kobulawayo usenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuphela komnyaka. Abanye bathi umbuthano lo ulixesha labezinkonzo ukuthi bamanyanise ilizwe, kodwa bona bazinxusela Mnangagwa yedwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Sixoxe lo Bishop Sinda Ngulube okhokhela isonto ye Brethren in Christ Church laye obekhona embuthanweni wayizolo.
Hayi, umbuthano kungokubonga lokho esithi ngesiNgisi i-thanksgiving, le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onalo esigqibayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nalithi. Sikakhulu ngemva kwempiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uthibilisile izinto, kwaba khona imvula. Yikho siyabonga. Njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nokukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngobanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe baba, unxusiwe. Anti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ube nguye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani uMongameli?
Hayi, uMongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle, impumela ikakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwaivikaden, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha ikakhulukile umhlubu lo weMathebeleland. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga, futhi ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe uMongameli yedwa?
Hayi, angibe ubekhona umsekeli wakhe.
Lo-ke nguBishop Sinda Ngulube okhokhela isonto iBrethren in Christ Church, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi ePist ithi akumelanga izinduna zikhokhele lolu hlelo, kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. UMongameli Mnangagwa wapha induna zomdabu umlando wokukhokhela lolu hlelo ezigabeni zelizwe lonke. Umkhokheli wePist uMnumzana Felix Magalela Mafasmanda, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, utshele iStudio 7 ukuthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi kumele kuthathwe nyathelo bani ukuze kukhunyiswane umlotha, hathi ukuthi induna zibe yizo eziphambili ngoba lazo zathinteka kumbhuqazwe lo.
Kulusizi mahlabezulu ukuthi into yombhuqazwe igugurawundi abantu sebeyithatha njengomdlalo. Thina silandela iconstitution yeZimbabwe. U-section 251 ikhuluma ngokubumba iNational Peace and Reconciliation Commission. Abantu bangafunda ichapter yonale bazabona ukuthi ngobani abantu abaphiwa umlando wokukhumisana umlotha lokukhuluma ngezinto zombhuqazwe, lokuthi abantu bangahamba njani besiya phambili. Sengimangala thina abe Post Independent Survival Trust ukuthi uhulumende kababa uMnangagwa sekhupha amandla aphiwa iNational Peace and Reconciliation Commission seyiphizinduna. Izinduna labo ngama-victims, ngabantu abafelwa ngabantu. Yikho ke siyamangala ukuthi bonaba abantu abahlutshwa igugurawundi yibo sebekuthiwa bacubungule. Bazacubungula njani labo bangabantu abangama-victims? Sibona ngani uhulumende ucatshwa ngomunye ngoba iconstitution iphe iNational Peace and Reconciliation Commission 10 years ayikasebenzi ngisho. Abantu lokhu bebuzwa bephiwa lokhu besenza lokhu, thina be-Post Independent Survival Trust sibona ngani ngamandlwane ukuthi izinduna zibambe izinto ezingaka lapho kwakubulawa khona abantu? Lokhu yokuthiwa yi-criminal justice. Abantu ababulalana khona akungeni nduna, kungena ezomthetho ukucubungula ukuthi ngobani abenza lokhu bekwenzelana. Kodwa kathesi abantu sebethatha isikhathi bedlalisa injonjo, kuthiwa kuyakhulunywa. Kukhulunywa lobani? Bangaze bakubone ukuthi abantu babulawa ngubani, baza kuhambisa yini entabeni besazi ukuthi intaba yiyo eyayibulala abantu?
Manje baba Mafa lithini ngalokho?
Singabona ukuthi iNational Peace and Reconciliation Commission injongo yayo ngesikhiwa ku 252A B lo A lo B to ensure post conflict justice, healing and reconciliation. Ukukhangela ukuhluphana lokungazwani kwabantu kwenzakala ukuthi kube lokuthula njalo abantu bazuze amalungelo abo ngaphambilini kokucubungula bazuze ukuthiwa truth, hearing and justice. B, it is to develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and peaceful resolution to disputes. Kuthiwa abantu kona beza kwenza ama program ukuthi baphole inhliziyo zabo lamanxeba. Kodwa phela kwenzakali kathesi abantu bayacatsha, abanye bayabulawa, abanye bayathotshwa, abanye benziwa konke lokho. Siyawubonela ama election. Lakathesi kulama by-election abantu ababulawa khona, abatshaywa khona. Akulandelwa ngitsho lapho. Okokugcina ngifuna ukubala u-C. It is to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture, and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. Kuzaba lama programs afana ukuthi bonke laba bantu babe hlukule mhlukumezwa bebothwela mahala abanye bebulawa benzelwe ukuthi bancediswe ukuthi ba bengabantu njengabantu wenzile ukuthi kwesaba nokuphupha kabi kuphele abantu bahlalisana.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist, njalo engumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba lunye, ibandla le-MRP lithi alilathemba lokuthi uhlelo olukhokhelwa zinduna olokukhulumisana ngegugurawundi luzaphumelela ngoba intatheli zindaba zingasoze zivunyelwe emhlanganweni ezenziwa. Sixoxe losaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kucele lebandla le-MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo, unkosazana Khethiwe Bhebhe.
Imele ukuthi abantu bakomthwakazi bathole ijustice odabeni lobhuqazwe esikusolayo yikuthi kuthiwe ezingxoxisaneni zezinduna nabantu onozindaba abasoze bebekhona babagande. Sinanzelela ukuthi abathwakazi basabalele amagumbini oma nomhlaba kungenxa yawo umbhuqazwe uhulumende owabaxothayo ngenxa yombhuqazwe. So nxa sekunjalo sisola ukuthi one kuthiwe onozindaba abasoze bebekhona. So information ifika njani ebantwini abazabe bengekho physically kulezo ndawo okulezinduna khona? Okwesibili, ayisibo bonke silabantwana bakomthwakazi eSouth Africa, eBotswana, eNamibia, kubo Europe, America, Canada, zonke nje lezi ndawo banengi kakhulu. So nxa kuthiwa onozindaba abasoze bebekhona kulezi ngxoxiswano but bazobikelwa kumbe according to induna uKhumalo, ngizingani kumbuthi bazathi ke kumbe once a week bona bese bereportela onozindaba. If kunjalo mina I feel siyinhlanganiso sifila ukuthi abantu kumbe onozindaba abasoze bezwe okukhulunywa ngama-victims direct but bazezwa esingakuthi yi-relayed speech okuzakhulunywa ngabothifu akuzakhulunywa yizinduna. Kuyasolisa lokho ngoba iqiniso alisoze liphume babagande labalaleli, alisoze liphume iqiniso lapho phela. Kumele sinanzelele ukuthi izinduna ziphiwe lowo mthwalo ngulo uhulumende onguye futhi umadala lelo cala lombhuqazwe. So kunepossibility yokuthi zingabe izinduna ziteliwe okumele kuvele lokungamelanga kuvele. Thina sifile ukuthi uma kunetransparency udaba lolu selulungiswa ngeqiniso, onozindaba kababe khona bekhone labo ukuripota lokuhambisa lokulwa ilokho information kulabo ababe bengekho khonapho direct from the victims kungabi related.
Manje ngokubona kwenu uhlelo lolu luzaqutshwa kuhle ngemfanelo njalo abantu besuthiseka ngendlela oliqutshwa ngayo na?
Already babagande njengoba ngitsho ngithi thina siyimthwakazi Republic Party siyafola, sile msolo asivumelani nendlela okuphathwa ngayo. Already kati insolo ikhona. So there is no how abantu abazasuthiseka ngakhona. Phela kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe ama journalist ablokwa futhi uhulumende wayezama ukugqibela ukuganga lokhu akwenza esizweni sakomthwakazi. And then manje the same uhulumende uthi ulungisa lolu daba so aphinde futhi avimbe onozindaba. Lokhu thina kusitshengisa singabathwakazi ukuthi sisadeleliwe, sisahlambazwa. Uhulumende is not ready ukuthi alulungise lolu daba. Usazama ukuthi asivala amehlo ethi uyalulungisa out of duty, not out of ukufuna ukuthatha irresponsibility. Uvele ukusuthiseka akusoze kube khona ngoba ukusuthiseka babagande kungaba khona only if kule transparency, kule truth telling. Yonke into nje I victim centered, but as it is silibandla lemphakazi Republic Party sithi this whole thing is perpetrator centered. We were never consulted by izinduna kumbe yena uhulumende ukuthi siza ukuthi sifuna luphathe njani kulolu daba.
Lo ke ngukosazana Kethiwe Bhebhe osaphethe isikhundla sika nobhala jikelele kugcelele bandla le MRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBotswana. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, izanu kayilungisise indaba ebalulekileyo, indaba ye disputed election. Hayi le ndaba sebefuna ukuyenza ifeja feja le ukuthi sebeqala ukukhuluma ngegugurawunde ukhumalo laba izinduna sezizama ukuthi zizenzele imali ngokuhlupheka kwethu esakubonayo ngo-1983. Akulungiswe first asiqaleni la, abalungisa indaba ye disputed election bekhohlwa ukuyenza lokhu nalokhu sihlanganisa amakhanda. Mina ngakho akalungisa indaba le disputed election. Omunye nomunye kuzani maye ngene khuluma ukuthi izani ilungile, abazi ngani ukuthi kule disputed election basilungisela nini. Iyindaba esibisele emuva le disputed election first. Lokho kwegugurawundi kuzobonakala emuva, izinduna lezi zingazenzela imali ngokukhala kwethu.
Studio 7, njani ngumthembo khuluma. Hayi siyayizwa indaba yegugurawundi manje plus nasiqiniseko sokuthi izokhulunywa ngendlela yini ngoba omayenza olutho abafuni phela ukuphumela egcekeni babe clean ebantwini. Njalo futhi nakhona oko ukuthi kuthiwa izokwenzelwa nsitha. Hayi manje asakwazi phela ukuthi nxa isenzelwa nsitha izokwenzwa ngendlela eyiyo, kumbe bazothatha bona abantu bezanupf ama-supporters abe yibo abawakhulumisayo babe sebesithi sesikhulumile nama-victims ngoba phela izanupf asayithembi izenzo zayo vele ngezobuqili. Andive nje wakuyiphathi yobuqili njalo kuyiphathi ecindezelayo aqiniswa lankhona sozisiwelazi kahle ukuthi benze izinto ngendlela yini ngavela abathembisi.
Salibonani Studio 7, salibonani Dungamile Nkomo, bonke abasakazi salibonani, siyalibingelela ngegama likaJesu. Mina engicela ezinduneni ukuthi zingangeneli indaba abangazaziyo ngoba bathi bebulala abazali bethu. Omnangakho azange becela kibo, nxa kuyukuthi bona bacela kibo ababuyeke bezokhuluma lathi. Lokho kwegugurawunde ngabayekela thina besiqhubele ilizwe lethu kuzingumthwakazi ngoba ayikho into ezaqeda amanxeba yethu. Njalo futhi langaze bethi basibhadala, sasingatshongi ukuthi sithengisa impilo zabobaba bethu. Abasekele sinjalo besinikeze imathebelele ndithu siziphilele sodwa, labo beziphilele bodwa. Bona yinto engasenza sibe ngcono empilweni zethu.
Studio 7, ndivuka njani labalaleli. Hayi sizwa babukhumalo laphinduna okhuluma ngodaba legugurawundi kanti kufihlwane kungafuneka amamidiya kulezo ndaba ngoba indaba ezenzeka mcekete leso sikhathi kungafihlwanga. Manje sokufihlwane ukuthi kungabonwa umhlaba wonke, kufanele kubonwe ngumhlaba wonke yonke le nto ngoba kwenziwani lapha, kwenziwa ukulungiswa, kwenziwa amandlwane. Besicela imidiya ibe khona bengadlali ngabantu bakithi, abantu bafika okhulumayo uzenzo ngwenye. uphumecholojo
salimona nebalaleli ve studio 7 okulumayo ngutiwani moyo umbuzo wami uthi kathi uchabanga yena uyini u triple c bathi abamazi phela abe triple c kodwa uyacotshisa amalunga e triple c ngayiphindlela o prince dwe wadla malahle bathi abamazi uchabanga zwana ke wena chabanga nama ngikwazi ungasijwayeli kabi awoni nako uthi ingane zeZimbabwe ziyahlupheka abantwana baseZimbabwe bayahawule basemazweni Botswana South Africa ngaphi ngaphi Zambia Namibia bedinga amadlela aluhlaza wena chabanga sokuthuka umuntu omdala jwayeli kabi chabanga wena ngasijwayeli wena
sanibonani sanibonani ebakwethu yasibingelele lapho kustudio 7 bakithi mina ngiyazi nginzele ukudabuka okukhulu ukuthi isizwe saseZimbabwe abantu bahluphekile bonke umuntu olaphana eZimbabwe uyathindeka kakhulu bakithi bese kuba khona abantu abafana nalo baba lozibiza ukuthi Innocent Dibale othe nokhokela iqembu le-EFF ongela ngisho nomlandelo yedola ndelo wabantu bakhe nomfazi wakhe kuphela ebese khuluma uze njalo la khuluma khona uVunizani PF yakhe yona iyo futhi ehlukumeza abantu kanti abakhe abantwana baphila kuliphi lizwe baphila kahle yini yena ngoba umuntu onezimali kusho ukuthi oyadla noma naye kuye lezanupf yathina lezanupf yakhe ayisizi ngalutho bakithi siyahlupheka abafowethu bayashiswa emazweni manje akusenamsebenzi emazweni siyahlupheka siyaphushana nabanikazi bamazwe kodwa nakhona phila kanzima bakithi lezi nsuku amabhoyisa ahlupha abhopha bonke abantu bokufika lapha so mina ngiyamangala ukuthi yena mayezosupporta umhlangano lovano wezanupf uchazwa yini hayi bakithi ayishake sixolele mina kayeke nento yakhe vela ke khona umuntu ozomlandela niyabo
thina safaka ama-audio abanye kataba lwakathaba loma audio ethu kanti nakana ngamfake audio lapha ngithi kunomama esimdingayo lapho kuthiwa ngokuthombana uRuth Mponda sasimdinga siyamdinga lapha lamanje siyamdinga sikwazi lapho khona so abantu abangambona umuntu okuthiwa nguRuth Mponda bengakhuluma eveni khona apha kustudio 7 siyabe sizazwa ngoba siyalalela istudio 7 ngabantu abalalela siyacela langomusa abantu sicela livule irekodi yethu siyamdinga lo muntu kakhulu wahamba lo mntwana omncane kulo mntwana omncane ongumfana so siyacela sitoba sicela livule yolale abantu beyizwe sidinga lo muntu kakhulu wasukela eBulawayo
Studio 7 yani mthokazi omuhle njani mthokazi omuhle sithi phambili umthokazi phambili bathi nje mandebele sehlulekile ngasikhetha inkokeli yakhe ethi ngasenze ngcono uma nakho kwesokuqalile futhi lokuhlala kusitshaya into zesishonile lezi ezingasiphumeli sezindawo sibe siroba abantu belandelana labo 1-2-3 sebebadampa njengodoti dasby besithembile sibe abantu bethi nawo nanguchambiso sendampile futhi ngoba abantu bakithi bakholwa kubona nje uDumas futhi abasakholwa kubona laba hayi angazi ukuthi baluka mbani saluka asibambele okwakuthithi sekele into zale Mpumalanga ha lezi zizasimosha kakhulu izinto zeMpumalanga lezi hayi ngoba kwagcina kufundiseka nengane zethu sisokole wayawaya asekele into zamashoni asekeleni mthokazi no asibeleni kwelakithi asekeleni zonke into zeMpumalanga nyawo
salibonani size sikamthokazi salibonani lo onke nje amakhumba manomhlaba lapho elikhona ingabe amajaha lawa aphetheya bengalalela amazwi ami lawa bawathumele emazweni bafake kustudio 7 ahone ukuthi umuntu onke ezwe ukuthi kunomunye ubaba othiwa ngokanyongolo unkomo onamazwi amanye ofuna ukuwatsho ebantwini amazwi engifuna ukuwatsho yilawa madoda lonke lapho elikhona lilalele kahle singahlupheka nje sidubeke sithini sizavota sizathini ukuvota kusancedi lutho kuleliyani lizwe eminyaka emingaki sivota sihlupheka sizwe sikamthwakazi sicabanga iplan eyodwa kuphela ukuthi iZimbabwe ayibe neboundary ukuthi sizwe sikamthwakazi siba ngapha because ngokuthi siyavota ekuzihlupha wona sizwe sikamthwakazi khangela ubone amaparty mangaki namhla akade ewina abantu babona ukuthi opposition party winile kodwa akuphumi ukuwina kwakhona bayancindezela bathi letwa izanu winile so kungcono ukuthi sizwe sikamthwakazi thina silwele okungokwethu singalwele amavoti ukulwela amavoti siyaba singazi lapho siyakhona ngiyabonga
Studio 7 okhuluma uThamsanqa kwaNdlovu ophuma esigabeni sasitsholotsho ezalwa nguSibanda ohlala esigabeni saselwagweru kosparo ngithi happy birthday baba wami ukhule ukhokho bemhlaka 1 January.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sizwe ingxoxo esiyenze lomculi uAibophe Slender.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehleleni baba, ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle uSlender ngubani?
USlender ngu-Aibophe Slender kahle kahle. Igama maliphelele, i-stage name kahle yilo uAibophe Slender. Yena elokuzalwa nguFaith. Kakhulu angisengeke ngisatho iminyaka engaqala ngayo. Ngiqala ukugida kumukisi connection, angisayazi iminyaka yakhona. But ke ngithe sengibuya lapha eGoli ngaqala ukuhlangana noFortune Dao. Senge ngahlangana nabanye abaculi, iTornado Heroes, iCheba Boys. But sengisithi sengivula amehlo ukuthi ngiyagida nami ngiyabonakala ebantwini. Ngibe uFortune Dao saqala ukhipha iDVD lakhe elakuqala. It was 2010, I'm not sure, 10 or 11. Asengikhohliwe khona lapho.
Njalo likhangelele ukuthi liza kwethula idlala dena.
Ingoma seziziningi, ama-album edisco angu-5. Bese kuthi i-album yeqembu lamavirankani iyi-1. Kwamanje siyethule i-single track. Ngiyathembisa ukuthi lizobuya idlala de kungekudala. Isihloko nizasitsho mase ikhona.
Ngamafithane ungasitshela labo ocula labo.
Engicula kahle kahle umuntu oculayo uye uSlender. Ngibuye ngizibheke. Bese kuthi kule isingi engiyikhiphe manje ngifeature omunye ubhuti bathi ngithiwa YC Champion Dao oleqembu le The Young Challengers.
Ukugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kubalaleli bonke abalalele le interview esiyenza manje. Inkosi ilibusise.
Thank you. Lo ke ngumhlabeleli uAibo Peslenda isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches izolo ubule umbuthano wokucela ukuthula elizweni lapho kade kulomongameli Emmerson Mnangagwa kodwa kungela enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso egqugquzela ukukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi e-Pist ithi akumelanga izinduna zikhokhelelwe luhlelo kodwa kumele kulandelwe isekelo sombuso welizwe. Olifisela umnyaka omuhle, umnyaka omutsha, olithukela igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.